Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usesuke elizweni elibhekise kwelemelika emhlanganweni we-United Nations lapho abebandla le-CCC lezinye inhlanganiso abathi bazatshengisela ngempumela yokhetho.
Ukutshengisela into engibona mina iyinto ekahle kakhulu ukuthi abantu bakhone ukuzi-expressa ngoba ukhetho olwenzakalayo aluzange linikeze engingathi mina i-confidence.
Sokuza kwenela inyanga kwenziwe ukhetho elizweni, abantu sebeqalisile ukuzinikela impilo yeminyaka emihlanu ezayo.
Sikukhangele leyo kathesi akulela akula muntu olala ithemba lokubana kuhamba kwaleminyaka emihlanu elandelayo izinto zisenzakala. Kungani sitsho njalo? Sinanzele ukuthi ukuze umnotho welizwe uthuthuke intengo yempahla layiyehle oqathe ukuthi thina sibe lamafektari ethu.
Kufungiswa amakhansila azamela uZulu emaphandleni kukhansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo.
Tipa lakithi lifile, ngizalisa ukuthi tipa libe lamasola kufakwa amajojo konke kwenziwe ngendlela nje e-right.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuke elizweni elibhekise kwelemelika emhlanganweni we-United Nations lapho abebandla le-CCC lezinye inhlanganiso abathi bazatshengisela ngempumela yokhetho. Umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngolwesine. Abaqoqa ukutshengisela bathi bazabuthana phandle kwesigodlo se-United Nations esigabeni se-New York. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labantu ukuthi bavote besemazweni e-Diaspora Vote Campaign umnumzana Dan Moyo.
Ukutshengisela into engibona mina iyinto ekahle kakhulu ukuthi abantu bakhone ukuzi-expressa ngoba ukhetho olwenzakalayo aluzange linikeze engingathi mina i-confidence ukubana lwenziwa ngendlela eyiyona. Ngakho I think kulilungelo labantu ukuthi batshengisele ukwenzela ukuthi bakwazi uku-expressa the way ababona ngakhona izinto ezihamba ngakhona ekhaya mayelana lokhetho. Sibonile ukubana even i-report evela ku-SADC iyasho nayo ukubana kukhona okuningi okwenzakalayo okwenza ukhetho lwa mhla ka 23 lungadibani lama standards awe SADC aba expecta ukuba ukuwabona ma kusenzeka ukhetho, and therefore abantu I think abaphathekanga kahle ngokwenzakalayo nelilungelo labo I think ukuthi batshengisele. Well, ekhaya siyazi ukubana abantu balovalo banokwesaba ngoba sabona kudutshulwa abantu ngokhetho luka 2018 abantu bafa, and therefore I think abantu baphila evalweni ekhaya. So kusalele thina esingaphandle esikwazi ukuthi siye kumihlangano efana le United Nations ukuthi siyetshengisela lapho ukwenzela ukuthi umhlaba jikelele wazi ukubana njengamaZimbabweans asivumelani lama results okhetho lelo.
Khona ukutshengisela lokhu siyakubona ukubana abantu bebehlala betshengisela minyaka yonke lalapho kusabusa umongameli Robert Mugabe. Kodwa kwanceda yini ngesikhathi lesana, njalo kuzanceda yini kathesi?
Ukutshengisela kuyanceda isikhathi sonke ngoba kuvula amehlo alabo ababe bengakwazi ukubana kulo kule problem ekhona elizweni lakithi. Do singathi mhlawumbe akubonakali kangako ngochintsho ukuthi kuyanceda, I think okusalayo ukuthi uchintsho at least ma lubhekwe ngamazwe angaphandle ekhangele kwele Zimbabwe ebona izizalwane zeZimbabwe eziphakama, kuyanceda kakhulu ukwenzela ukuthi ngokuya kwesikhathi lawa mazwe abona ukuthi lento eyenzakala eZimbabwe akusinto enhle, balakho ukuthi labo baphakamise amazwi abo bekhuthazisa ukubana ukhetho lweZimbabwe lwenziwe ngendlela ekhanyayo njalo futhi e-transparent eyenza ukubana kube ne-confidence elizweni laseZimbabwe. Njengoba khathesi kunje sizobona ukuthi awekho amabhizinisi azofisa ukuthi aze azowenza ibhizinisi eZimbabwe ngoba leyo transparency ingekho, therefore ukuhlupheka kwabantu kuyaqhubeka kusiya phambili, but ukutshengisela kusiza ekuthini umphakathi wazi ukubana kwenzakalani njalo futhi ubone lapho ongazama ukuthi usize khona ukuthi mhlawumbe bakhulumisane lo hulumende ukuthi utshintshe indlela zawo noma bafake eminye imithetho ukuthi ifostele uhulumende ukuthi amamele izifiso zabantu.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lokuvota beZimbabwe besemazweni eDiaspora Vote Campaign, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Sokuza kwenela inyanga kwenziwe ukhetho, abantu sebeqalisile ukuzinikela impilo yeminyaka emihlanu ezayo. Ukungavumelani lempumela kwenziwa libandla le-CCC lenhlanganiso ezahlola ukhetho ezibalisa i-SADC kuthiye ilizwe eliphakathi kokungahlaliseki elakusasa lingakhanyi kahle. Phezu kwalokho umnangagwa wakhetha idale labaphathi intambo i-cabinet elisolwa ngabanengi ngoba lingela malunga atshengisa ukukhalipha okungathuthukisa umnotho welizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU, umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, esikhangeleleyo kathesi akula muntu olala ithemba lokuba nakamba kwale minyaka emihlanu elandelayo izinto zisenzakala. Kungani sitsho njalo? Sinanzela ukuthi ukuze umnotho welizwe uthuthuke, intengo yempahla la yehle, oqathe ukuthi thina sibe lamafactory ethu okuyiwazenelisa ukuthi lezo mpahla bazilungisise sithi manufacturing. As long as singamanufacture kunzima ukuthi ezomnotho welizwe uthuthuke ngoba sikhala kathesi ama-industries amaningi kakhulu abakubulawayo abasebenzi avaliwe, kutana la asebenzayo la wasebenza ngescale esiphansi ukuthi iproduction yakhona asiyo leyane esabekayo. Manje nxa vele kunjalo sikhangele thina sibe sidla impahla ezivela outside the country, ezivela kubo South Africa, ezivela kubo Botswana, umnotho welizwe uzozithuduke, kusitsho ukuthi sizabe sidonsa nzima for the next 5 years. Ngezinye indlela sithini lapha? Sithi uhulumende ulo mlando ukuthi nxa ukuze kuli 5 years into zesihlungele ukuthi akube liqiniso ukuthi umnotho uyavuselelwa, ama-factories asebenze, sibe le production enkulu, lathi sibe lempahla esizidengisela amanye amazwe lokuthiwa ngama-exports. Singenza njalo siyathola nale imali yemzini eMelika bese kusenza ukuthi umnotho wethu welizwe ungathi uyabhalansa. Khathesi kulobu nzima singaqhubeka sinje ngomume ngobona ngawo akuthembisi ukuthi kule minyaka engu-5 kuze kule nto ezahamba kuhle. Siyaqhubeka abantu bedibeka, abantu sidonsa nzima. So-ke yikho sithi hayi uhulumende la ekaphumele indlela ezilula ezenza ukuthi zivusele umnotho, kwenzela ukuthi lwayeseZimbabwe kakhulu bona abantu abadubekileyo abaphansi bathole ukuncediseka ngoba baphezulu hayi bancediseka ngovele bale mali zabo, balama-properties abo, balamakhampani abo, kodwa iningi elingenakubalwa eligcwele lapha eZimbabwe liyadubeka.
Khona izitolo lapha kumi njani, ikakhulu nxa siqathanisa lesikhathi kungakenziwa ukhetho? Kulo mehluko na ikakhulu kudaba lwezentengo?
siyananzelela ukuthi kwedlule ukhetho nxa sikhangele zomnotho welizwe ikakhulu sikhangela sililokho singathi abantu abaphansi abadubekayo bakukhangelele singena lapha ezitolo sibona intengo yempahla siyananzelela ukuthi intengo yempahla imile khonaphana ayikaqansi kakhulu ngamadola but uhlupho esilale ukuthi khona kwesihlala sikhala ngako ukuthi uhlupho lwethu lungapha ewost nxa sesithenga nge-US dollar ngoba indawo eziningi vele ziyakutshela ziyaprize nge-US dollar zithi hayi ungathi nge-US dollar kumbe uthenge futhi ngeswayi kodwa abantu abane-US dollar balayo so bazandlela ngeswayi khonapha nxa usiya kuswayipha intengo isiqansa abantu labanama-rates la asebenzayo lawa interbank rate vele abalandaba labantu bezitolo bona bachada nalana e-black market amanye nalana ngathi aphezulu so that uli rate liyani iyabulala abantu bekuthi nxa sesikhayela intengo yempahla hatshi abantu badonsa nzima phandle la ngoba phela okwenza kube njalo ukuthi abantu vele bona bahola yoni enale i-RTGS so nxa sebesiya ngayo sokufanele bazame ukuyaswayipha ngayo manje ukuthi laba abantu abanikazi bamabhizinisi labo babulala abantu khonaphana so ke kulobu nzima kulabo kufanele kulungiswe khona ngoba nxa intengo ingabi ngakhweli ngama-US dollar efakwe ngayo laphana ezitolo but iyaqasa njalo abantu bezitolo sebehlakaniphile ungangiyabanga udobhi abatshengisi ukuthi intengo yakhona iyisimo bani nge-RTGS abakutshengisa uzangena uziyobona emshineni kulapha emshineni obulawa khona khonaphana nxa into abezidobheni anzingatshaya imali ezigcine zitshaya imali ephezulu usebisele ezinye emshineni kulapho utofa khona mana kutshaya khona izimali so ke ngamafitshane iqiniso yokuthi hhayi kule kube le-election abantu abakancedise kwezentengo ezimpahla umnotho welizwe kuloku qhubeka kusiba nzima ebantwini ikakhulu umuntu wazana
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Amakansila alichumi lambili lengxenye 26 azamela uzulu wemaphandleni ekansilini yeWange Rural District Council afungiswe izolo ngesikhathi zakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseWange.
Amakansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezitshiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Nolia Gumede uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba yokufundisa intsha yesifazane ngokuqakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe nginika isikhathi sami ukuthi ngewadi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha especially olungamankazi. Sengibuya kubo mama. Omama abaningi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicela kubo baba. Kanti ke lathi silezandla, silengqondo, ngikhangelele ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama iWomen's kota esigabeni sechusuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ingena lekhona ukubana sikhuthazane singomama siyenzelwe sithole sincedisana ngokuthola amaproject sizenzele okwethu sichiye lokhana ukuhlala singabantu abamafegazi kubo baba sala singabacelile izikhwama zabo baba zinzima ukuthi zize zivuleke so nxa singomama sesizimele thina sodwa.
Kwezentuthuko egoqela uzulu wonke jikelele kuzigaba zonke lezi umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukhansila lobu ngaphansi kwebandla lezanu PF uthembisa ukwakha amadipa kanye leklinika emashakhe.
Abantu bakithi esikanda kubiwodi kakulaqabala clinic otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhuluma esithi leaving no person behind umuntu okungakangabe lomuntu osalele emuva kutsho ukuthi thina sisalele emuva ngoba iward yethu ayela clinic so yinto yakuqala engiyabe ngiyenza ifisa ukuthi ibe khona. Okwesibili idipa lakithi lifile ngizalisa ukuthi tipa libe la masola kufakwa machocho wonke kwenzwe nyende lenje right.
Umnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seshidobe wadi uthi phezukwa lokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa ukuguquka komkhathi climate change wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kusidobe wadi ihlupho lwendlala number 1 lo hlupho lokuthi abantwana abanengi abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina mangabe kusenza sithole amanzi inkalakatha sekwansi kulima continuous.
Kodwa ozamela ikachechethe wadi ekubandla le MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi wokusemahlombe abo kukhulu ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lama promises kade siwayenza ebantwini sesisiya ku reality ongangokuthi sesisayenza izinto kumbe sesiya ku action.
Isiphatha amandla sekhansili le umnumzana Phindile Ncube utshele lomsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha kumenda abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama-committees ethu i-council ibesiqalisa ukusebenza.
Kunani lamakhansila la iningi labo lidabuka kubandla lezano PF lele CCC kuthi oyedwa edabuka kubandla le-MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha akhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neMananga Khama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlela iziphathamandla zikahulumende ezimqoka kuxotshwe ezinye. Unobhala wedale lekhabhinethi umnumzana Meshack Sibanda, umgcinisihlalo wekomidi elwisa inkohlakalo eyeZAC, unkosikazi Lois Matanda Moyo ngabanye abakhangelelwe ukuxotshwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende usephe abakumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe inyanga eyodwa ukuthi baveze ama-account abo aphandle kwelizwe ngoba bengekela ukwenza lokhu amabhizimusi abo azavalwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 yalibingelela nabalaleli ayisiyamuzwa uWitness Dube. Witness Dube, ilizwe kasomuzi wakho ungathathi ilizwe ulenze umuzi okuthiwa ungabhanongisebhuka ukuthi ungangena emzini yabantu. Yathi bantu abamithi ngaze silambe siyaxwadisa amabhwanda silale asilani ndaba lokuya emzini yabantu. Ilizwe kumele libe labantu ababuya bezotshala imali, ilizwe kumele libe labantu abazozingela ukuze libe le mali. Ulokhu kumkamnanga wakho ukuzigcoba lokukhetha icabinet and isadlala ngesikhathi 2018 likwenzile lokhu akwenza umgabe lokhu bazigcoba benza okwabo bathi bona kabayincenge iSadak baphuma kwiSadak kodwa ekugcineni umgabe ilizwe kuminta abantu sebeduzeke eZimbabwe. Ungasela lutho olungena eZimbabwe, ungasela lutho oluya kwenye indawo eZimbabwe oluphumayo. So kungokwethu noma manje sifana lebody paper engasebenziyo kusebenza eZimbabwe saphila leyo mpilo. Wabuya umnanga umgabe wazoncengiswa ngirayi bahamba baxoli seSadak eAU baqalisa amanye amazwe walungisa izinto wabo uyazotshala imali ilizwe lavuka khwatha opiti zebengomminisi ilizwe lavuka abantu baphila impilo engcono. So wena kathesi ubona ungani konke likwenza liyakuqalisa yini bathi licina lithambe vele likuqalisa ngewala siyakwazi. Ubuhlungu ukuthi khona itripu yawina ama MP zonke hayi lapho kulesandla sikaThixo vele ungabamba wena uThixo uthanga uswati bona umthulu bele imali ekhadi phakwa gebhi izigodi wenzani kodwa abantu bamfaka kudasibhini imali enganani elizwe ngumthu ende khawule yiye kuzwisa ubuhlungu ekwenza ukhulume kubi ngebandla letha awukakhulu kathi sikumandela lithenga ama-agent ethu lithi kathi athi abhadalwa ngemali lizanika imali ngathi lithiye kuthi nalokhu elibhizi disturb ibandla lethu usoneni yena lo onikwa yini imali ukhampeni eningi wayithuleleni ukumangalela udisi kodwa semangalela ngoba yini lokhu elilandelela ibandla lethu right isadege kayisozikhulume lutho ngokhetho kayinamandla manje landelelani ibandla lethu
ku Studio 7 ngithangidlulise nami lo message ku oya kulo baba lo owefazi ukuthi awusebebuya futhi sebeza ngeyindlela egrawundi sokuyigugrawundi phela liyasebenza sebetshintshe nje igama ngimuzwa lapho ekhuluma ngoChamisa ukuthi uChamisa utheni kuye lo baba yena akathathe le mali le abamnikeza yona ngoba siyazi ukuthi uyayiluqhuza imali uyayiluqhuza imali oyinikezwa ngama backdoor ngabo Obet Mpofu abayithwala ngamasaka abehamba bethenga abantu Obet Mpofu enikeza nabo Senzo Chabangu bonke labo Soneni Moyo bonke laba bayinikezwa ngu-Obet Mpofu kunini hambe zama baningi abangayithathiwe abathi ngoba le mali ingcolile iyingembezi zabantu kodwa bona bayithatha laba befazi nalaba boSenzo Chabangu bakhona boSoneni bayithatha le mali zinyembezi zabantu abantu bebulawa bona bethatha imali bethi upresident wabo naye sithi upresident wabo nomnangagwa njengoba labo bethi upresident wenu bethi uChamisa owabo ke umnangagwa elezandla ezigcwele igazi umbulali ongaka
ongastudio 7 siyabonga studio 7 kodwa izanu PF nanko ke sibuya kathesi ngolaka lonke sifuna ke kathesi imali yabo ababethenga ngayo amachikenini ngokuthumela amapholisa emgwaqweni mhlawumbe kusasemasinya kanje so amapholisa asegcwele emgwaqweni asengabopha izimota esenzani konke konke amapholisa avele esebhizi egijimisa izimota phela nxake ukuthi babe bathanda abantu ababuye la amachikenini angikhona phela bebanike futhi abantu sibone bebanike phela abantu siboneke ukuthi bayathanda abantu ngoba kathesi bona nakho kathesi bayenza ama-birthday besitshengisa ama-birthday abo ukuthi ngoba bafakelana amapicha emakhekheni thina kasingeni indawo emakhekheni abantu ama-birthday nabo la abayenzelanayo thina sifuna ukuthi iZimbabwe ilunge ibe right umnangagwa kakhiphe amapholisa akhe lawo nxa silizwe lakhiwa ngabantu balo so akhiphe amapholisa emgwaqweni lapho ayekele ukusihlupha amapholisa emgwaqweni lapho ukwenzela ukuthi lathi sibe le mali ngoba ngeke abantu bebe le mali nxa amapholisa egcwele emgwaqweni angabuphi abantu abadinga imali nxa silizwe lakhiwa ngabantu balo so abantu bazama ukuthi bezakhele ilizwe labo bethole phela okokudla kodwa nakho phela lawo amapholisa agijimisa abantu abangaso masela ayekela lawo masela
sanibona enkundleni ninjani basakazi nabalaleli namhlanje ngithe nje angeke ngithathe leli gqathu leli thuba ngiqondise kubasakazi ngithi kanti basakazi nikhetha kanjani abantu abethula imbono ngoba sekunabantu abacishe bakhulume zonke iy'nsuku labantu laba babili impela nje uthi uthi usalalele uzwe gumshelelele hawu basakazi uthi uthi usalalele njalo uzwe hi sanibonani enkundleni yini njani basakazi hayi bo bakwethu siyacela basakazi yazi sengivele ngizikhumbulela iZanu PF lerigaya ebusa ngenkani la ithuba leli ngela wonke umuntu nxese kubafowethu anginisoli kodwa ke abasakazi bona okumele badlale indima yabo kudlale wonke umuntu uma kudlale wonke umuntu ngizobathi ukubaqamba amagama uMantsheza nalo baba lo othi gqumgqumshelele noMantsheza hayi siyacela basakazi siyacela impela sidlalweni sonke ngamathuba ngokulingana sidlalweni sonke sinama complain sonke siyakhala sinembono kodwa siya record imbono yethu ayidlala ngiyabonga
Studio 7 ninjani bantu abahle bantu abalungile sikade sihlupheka uNkulunkulu wathi hayi kodwa ngiwa nani ngivuka kwehluleka okuyizidlamdlilo lokho ukuthi khona kwenzeke ngendlela okufuna ngayo ake basichazele nje kanye futhi ngapha ngasesindebeleni umphumela asebeke bawenza yiwuphi kuya kulokuthi wakubamberinezano ayikho lento leyo into nje sithi pasinezano sikhathele yilo dodo sikhathele yila manyala sikhathele umhlaba wonke lo sesaba yingoma mazimbabweans umhlaba wonke hayi safa mani hayi wemnangagwa akusuke lapho mani usuke yasinukela hawu iZimbabwe yanuka ngezano kanti senzeni bo hayi nkosi yami hayi sikhathele bo lo khuluma yena ugatsheni ukuya benyathi into ezidlekhaya ngiyanizwa nani dabuka le emaphisa
salibonani weStudio 7 lonke bantu siyalithanda lonke ngendaba elisinikeza zona shuwa siyabonga ngani nkosi ngalibusisa mina ngithanda ukukhuluma kubaba lo otina sadliwa ubaba lo ukhuluma into ayaziyo yini kumbe uyacabangela kumbe wezwa yena wayengazi ukuthi kuhamba njani okokhetho baba khuluma into eyaziyo xa unika igunya izano sithi wena nasadliwa thina nge 1 million kumbe uthatha 2 million uyinika izano i 2 million yenu i-CCC uyinika izano uyaburayithi kuhle yini ekhanda lakho wena baba
Studio 7 Studio 7 mbingelele basakazi ngoba lingathatha ihlangothi indaba imila mbuzo ukuthi ngoba abantu laba sebewinile right bazimisele ukwenzani ke ukudla kodwa umnotho futhi leminyaka yonke le khona ikuyini abazokwenza ngoba lamanye amazwe kungenabumbano beliyibandla elingcolileyo mse ngikhala kakhulu mina ngalo witness to me or ulabantwana lapha khona unomfazi labantwana ukuthi bezithinte ingane zakhe yazi kunezifebe ezifebayo ngomzimba kodwa asiko kodwa wabiza kuthiwa yizifebe lasema-church emabandleni kulezifebe ezihamba ngamabandla amaningi zikhonze lapha zingazi into ezidinga uNkulunkulu emunye kuyafana nobaba lo bathu witness lo angazithini ingane zakhe lo uyisifebe samaphathi ende into lena ayenzayo angazi ukuthi ubaba lona phezu kokuhlupheka kungaka akade sikuyikho sikhuluma ngezalo PF namhlanje nguye osejikela elincoma ngenxa yemali engcolileyo kodwa hayi ngiyabonga umthimbano ufakasilwela belibambele ngatshoni kukhona labo ozobavelela phela bangayidla imali benothi bebe right kodwa ekugcineni kukhona onamandla ungamjwamula achiye lo mnotho wakhe lo abambuliza ngawo bewuchiyela emhlabeni usazodliwa ezinyweni
sanibonani kwistudio 7 umphawulo lamudaba la olungikhathaza emoyeni wami intembo ngiyikuthi yami bengcingazalo amabesebesithi ukhethwe kuphindwe aluphindwe sibili ubaba lengabuyeli lo angasithwalisa nzima fesle ziphutha ntoni bethu ezinzima so ebesithi buyele asiyacela badala bona niplani sibili umuntu bephumile usithwalise nzima ngokwesifane zinekuba amaforana zinjokoza nqwezana
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu 1 202 465 0318.
Don't tell me to hold on.
Umjolo ingoma ka Page ehamba lo Sidala B besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 lamhlanje ntambama, njengalokho esikwenza nsuku zonke. Asidibanini njalo kusasa.